Ekhuluma ngemva kokwemukelwa kwele South Africa ngokusemthethweni emkhosini oqhutshelwe eSefako Makgato Presidential Guest House ePretoria izolo, umeli omutsha weZimbabwe kwele South Africa uMnumzana David Hamadziribi uthe ubudlelwano kwezokuthengiselana yibo obuza kuba semqoka emsebenzini wakhe. UMnumzana Hamadziribi uthatha intambo kuMnumzana Isaac Moyo osengumqondisi weviyo lenhloli zikarhulumente.
Going to be carrying on from where my predecessor left.
Ngizaqhubeka ngomsebenzi obusenziwa ngulo engithethe kuye intambo. Kodwa ngizaqala ukusebenza phansi kwesimo esitsha ngoba lisazi ukuthi uMongameli Ramaphosa usekhulume ngokuthi elizweni lakhe sekulohulumende omutsha ofuna ukwenza izinto ngokuhlukileyo.
Amazwi akhe alandela ezicathulweni zikamongameli Emmerson Mnangagwa wasekukhombisa kwacaca ukuthi intuthuko kwezomnotho yiyo umsebenzi omkhulu karhulumende wakhe. NjengeZimbabwe, ele South Africa lalo lisanda kuthola ubukhokheli obutsha. Umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa utshela abameli abebesemukelwa laba ukuthi iSouth Africa izimisele ukuthuthuka okuzwayo hathi kancane.
We trust that your presence in South Africa as the representative,
ithemba ukuthi ukuba kwenu la eSouth Africa njengabameli babantu bamazwe enu kuzasiphathisa hathi ukwakha ubudlelwano bamazwe ethu kuphela, kodwa kuzasenza siphinde sibambisane ekwenzeni isimo sibe ngcono emhlabeni jikelele.
Okwakhathesi ezokuthengiselana phakathi kweZimbabwe leSouth Africa ziqhubeka zisipha inzuzo enkulu kwele South Africa. Umbiko weZimbabwe National Statistics Agency ZimStat ukhombisa ukuthi ngenyanga kaMbimbitho lonyaka iZimbabwe ithengisele ele South Africa impahla ezibiza amadola ayizigidi ezilikhulu lamachumi amabili $120.9 million, kodwa yona yathenga kwele South Africa impahla ezibiza amadola edlula izigidi ezingamakhulu amabili lenxenye $271.6 million. Impahla ebezithengiswa iZimbabwe kwele South Africa zigoqela insimbi ezingasebenziyo, izilimo, inyama lezenjwayo. Ele South Africa lona belithengisela iZimbabwe izinto ezinkulu ezibalisa imota, ugesi lokunye. Le yinto umelwe MDC Alliance kwele South Africa uMnumzana Austin Moyo athi kuzafuze ikhangelisiswe ngeso elibanzi ngumelwe weZimbabwe omutsha uMnumzana Hamadziribi. UMnumzana Moyo uthi umsebenzi omkhulu weyeme emahlombe kahulumende yena ufanele enze isimo ekhaya sikhuthaze ukusungulwa kwamabhizimusi ayiwo aza kwenza impahla ezathengiselwa phandle kwelizwe. Uthi njalo urhulumente kufanele azimisele ukulalela izikhalazo lezifiso zabosomabhizimusi ukuze basekele ngokugcweleyo inhloso yakhe yokwakha umnotho welizwe. Melestudio 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Mhlapo.